kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesihlanu umhla ka 17 ngolwezi 2017 umpresident Jeremiah emsakazweni we studio 7 eye Voice of America. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations usukhuthaze kulondolozwa kokuthula kwele Zimbabwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Umanyano njalo wemazwe angezansi yezwe lazi le-Africa we-SADC lawo ubusenze umhlangano wesibili uqhuba umhlangano wesibili wokuhlaziya udaba lweZimbabwe. Kuthi ke inkulumo phakathi kwebutho leZimbabwe lomongameli Robert Mugabe phezu kodaba nokuthi ehle esihlalweni ikhangelelwe ukuqhubeka lalamhlanje kungolwesihlanu kunjenje. Inkulumo phakathi kwebutho lomongameli Mugabe zikhangele ukuqhubeka lamhla. Umkhokheli webutho uGeneral Constantine Chiwenga uhlangane lomongameli Mugabe izolo bekhulumisana ngokuthi uMugabe kumele asuke esihlalweni. Kodwa yena umongameli ubikwa esala. Umlamlankunzi kunkulumo lezi yizithunywa zikamongameli Jacob Zuma wakwele South Africa lomfundisi wenkonzo yeRoma eZimbabwe okulapho uMugabe akhonza khona uFather Fidelis Mkonore. Kusenjalo abantu lokhe bebheke ngelihlo lokhozi ukuqhubeka komumo eZimbabwe. Ukuhlaziya lomumo sixoxele uDr. Shepherd Mpofu, umqeqeshi ekolijini le-Viz University kwele South Africa.
Ngokubona kwami amabutho athi wona afuna ukuhlonipha i-constitution. And ngabe befuna ukuthatha umbuzo ngabe kudala bewuthethe. So ngokubona kwami ngibone ngani bazozama ukumlwenga ukuthi ayehle. Bese befaka-ke umuntu ozoba yi-civilian ruler not ukuthi kube le social busayo.
Umuntu lo ongasilo socha nguphi lo ombona angani bazamfaka?
Ngokubona kwami amabutho mbona afuna ukufaka umnankakho. But izolo size ngani uMugabe ithi yena akafuni ukuthi umnankakho ange. So maybe bazodinga i-candidate lekwaba kuthi i-compromise candidate ongaba ngosekeramayi omunye umuntu from outside. But mina ubona kwami kangasomnankakho kuzomele kube ngosekeramayi.
Kuye kwaphuma ihongahonga lokuthi engxenye bangakhetha uMnangagwa, uDabengwa, uTsvangirai loMaimjuru. Ubona kuliqinga elingaphumelela.
But labo bayabefakwa iqinga esikuyo ayisikho ukuthi kube lama-election kube lokhetho kwehlule ukuphuma oyi-one ophumeleleyo. So laba abanye baye bengena ngakuthi because inkinga le ikhona ngoba iZANU-PF bayalwisana phakathi ezephathi. So amabutho azama ukudinga i-solution kulokhu zweni kulaba abalwayo beZANU-PF. OTsvangirai labo uMjuru amboni ukuthi bangena. So akumelanga vele babe lapho.
Inhlanganiso ezinjenge-SADC labo African Union kanye laye umongameli Jacob Zuma wale South Africa ubona bengenela senelisa ukuthi baphathise kunkinga esezibhekane leZimbabwe kwamanje.
Indlela bangaphathisa ngayo ukuthi bakhulumisane ngoba anti ibutho lithatha sokhulu ngokunjalo isadiki le AU angeke yangene. So isadiki le AU indlela abangangenela ngayo ukuthi babancenge ukuthi bakhulumisane bavumelane ekhulizwe liyaphambili yiphi.
Khonoko yikho vele okungazisisanga abaningi ukuthi yikhu yini kumbe kayisiyokhu.
Kuthala ziyokhu, but abantu abaningi bathi yikhu ehambe private school. Ngoba amakhuwa ajala ukwenzakala especially ungakhangela e-West Africa kubo Nigeria, Ghana, Uganda. Ikhuwa isotsha lingenayo lihleli emsakazweni lihleli isemthethe. Maybe after 30 days uzabe sele izinto kulokhu zenu endlela okumele sihambe ngayo okwamanje imesembuzo. But esikho kwenzakeleyo manje imigazanti lokhu engiwe ngumongameli. And amabutho athi amhloniphi umgazi athi ahloniphi i-constitution. So akusiyokhu ngendlela okwenzakale ngayo or ngendlela abayishoyo akusiyokhu.
So ngaleyo ndlela kunceda njani uZulu mahlayana ongazisiyo ukuthi yikhu ayisiyokhu inganginceda njani empilweni yami?
Abantu babona ngani inkinga yeZimbabwe ngomgazi. Abacabanga ukuthi izane PF. And bayathaba ukuthi umgabe sephuma sokuzangena umnangagwa. But umgabe lo mnangagwa izimbila zentabanye bayazifanalela. Engxenye umnangagwa ingaba ngcono ukuthi ekutheni uzakhulumisana nalaba abazomnotho ukuthi babuye bezoinvesta eZimbabwe. Kodwa ngokubona kwami yambona ukuthi kuzasinceda ngenye indlela edlulayo naleyo, but iZanu P F lokhu kuyiZanu P F, iZanu P F izaqhubeka ibusa and xa ufake umnani kakho lo mgabe vele akula mahluko phakathi kwayo.
Abamabandla aphikisayo bona kumele benzeni enkingeni enje?
Amabandla aphikisayo aqinanga kwamanje. Maningi amabandla aphikisayo ukuthi bala bantu ngemva kwabo amboni. So sinabanye esikuthandazelayo ukuthi izalo i-TF izilungiswe phakathi iqhubeke ibuso. Otherwise i-opposition akula lutho esithembisayo.
Awuboni kusiba lokuchitheka kwegazi nxa kuyukuthi bengagcina becasula abakubuthi?
Akuchitheka kwegazi amboni ukuthi ngaba khona ngoba ibutho belitshengisa ukuhlonipha abantu sibe ngabe befuna ukubulala bebezobulala besanduza ukuthatha umongameli ukuvalela umongameli endlini yakhe but ngendlela okwenzakale ngayo kukhanya hhayi angeke kwaba lokuchitheka kwegazi.
Lo-ke ube ngu-Dr. Shepherd Mpofu ongumqeqeshi ekolitshini le-University of Wits kwele South Africa eJohannesburg. Ubekhuluma lapho ecingweni ekhona ngale ngase-Johannesburg kwele South Africa. Kunjenje eleZimbabwe kumele wenziwe ukhetho ngomnyaka ozayo. Kuthe kusenzakala konke lokhu, ilizwe bevele selilungiselela ukuthi kwenziwe ukhetho. Njalo ubelokhe kulohlelo olungene kusigaba sesithathu sokubhalisa abantu kuluhlu lwabalelungelo lokuvota kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku eye-BVR. Pho-ke lolu khetho luzakwenziwa na ngomnyaka ozayo njengokuhlelwa kwalo kumbe hatshi? UNtungameli Nkomo wenelise ukuxoxa le ngcwethi ehlaziya izombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube ukuthi yena ubona lusenziwa yini ukhetho ngesikhathi ebesicele ebevele sikhangelelwe.
Bangakhohlwa njalo ukuthi abantu bezilapho kumele babe lelungelo lokuvota ngaleso sikhathi sokufikela ukhetho ukuze bavote ngendlela efanele. Akulanto enzima ukukwenza khona lokho konke kuyenzeka. okade kungukusenza kungafuki izinto bekuyibusela bekuyukuthi ilizwe kanje nje abantu abahlonishwa bayeyiswa ubona nje bese kufika estating lapho bese kufanele ukuthi uGrace Mugabe abe nguye oba ngupresident anikelwe ngumkakhe ukuba ngupresident ngemva kwe almost 40 years bebusa ilizwe lidilika njengoba bakuthe njile ukuthi eminyakeni engu-5 bekungasetshenzwa akula muntu ongakuphika lokho bekungasela nto eyenziwa besebebangisana umbuso kodwa kuyalungiseka konke khona lokho nxa uthola abantu abanengqondo ezisebenza kahle
ukhetho lona ubona lusenziwa yini ngomnyaka ozayo kubo June khonapho njengobe kuhleliwe
yebo ukhetho lusenziwa khona ngoJune kusiya ngokuthi iziphathimandla ezikhona zikubona ngayiphi indlela angiboni ukuthi nxa ngabe kungazange kwaba lo dlame kungazange kwaniswana kuyadingeka ukuthi ukhetho luvinje lungabi khona kuzadingeka ukuthi ukhetho lube khona kuhlonishwe umphumela yokhetho ngendlela efaneleyo kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende ophumayo abe ngobambanisa abantu ozakwenzisa ukuthi kusetshenzwe kuyiwa phambili ngendlela efaneleyo angiboni-ke ukuthi kusesekhona ukuvimbela ukhetho abangathi bangakusebenzisa ukuthi kungafotwa kodwa angikwazi kumbe luzabakhona ukhetho ngikucabangela nje ngoba izinto zisaqalisa phansi ziyasuka nje ukuthi kuya kumanjani sabona ngakho kusiya phambili
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusaso welizwe umanyano we-SADC usubize umhlangano wesibili wokuhlaziya okwenzakalayo ezimbabwe ugatsha lwalumanyano olubona ngezomvikela olwe-SADC tracker luhlangene kwelebotswana izolo lwavumelana ukuthi kubizwe umhlangano ozakwenzingenwa ngamazwe wonke angezansi yezwekazi le-afrika owe-extraordinary summit
We are also aware of the concerns of the international community, SADC, the AU, UN, and EU regarding deteriorating situation in Zimbabwe. We have therefore resolved and agreed on an urgent need for a roadmap to return the legitimacy that includes the following critical signposts. One, that in the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and the contribution to Zimbabwe, pre and post-Zimbabwe. That there be a negotiated, all-inclusive transitional mechanism. I'm emphasizing transitional mechanism. And that the purpose and essence and nature and character of that mechanism be agreed upon by all national stakeholders.
Loge ube umkhokheli webandla eli MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza ukukhethwa kombuso ozabuphethe intambo zombuso okwesikhatshana kusalungisiswa inkinga ezikhona eZimbabwe. Lokhu ke ukukhulume ngemva lentatheli zindaba emhlanganweni lentatheli zindaba ngemva ke komhlangano webandla lakhe iledale le-standing committee behlaziya labo ukubona ukuthi kwenzakalani eZimbabwe yiphi inkinga ezezibhekane leZimbabwe kodwa-ke utshilo ukuthi hhayi abakakhulumisani lebutho bona njengebandla eliphikisayo elikhulu Sikhangeleke umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations usukhuthaze ukulondolozwa kokuthula elizweni leZimbabwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho embikweni awethule lamhlanje unobhala jikelele walomanyano umnumzana Antonio Guterres uthe udaba lokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kumele lulungisiswe ngokuthula kube lokuxoxisana phakathi kwabezombusazwe labakubutho amazwe omhlaba wonke nje jikelele lokhe Phosela amazwi lapha lalaphaya bebheke ngelokhozi ilihlo kumumo waseZimbabwe. Okwamanje-ke sizalugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lolu olwe-special edition lapho esilethulela khona konke okwenzakala eZimbabwe okwamanje lapho ibutho eliphethe khona intambo zokukhokhela ilizwe. Ngu-Praxedes Jeremiah.